So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela kweza kusihlwa ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 14 kuLwezi 2023 ngontungamili inkomo endabeni zethu lamhlanje. Zogu la manye njalo amalunga edalele parlamente awe CCC asexotshiswe ku National Assembly la ku Senate. Lanxa umthethwandaba we High Court namuhla unxume ukuthi lokhu kuke kumiswe.
Namhla ilanga elibuhlungu kakhulu ngoba silahlekelwe ngubaba uThapamani Masaya. Wayengeladlakela lo muntu, wayengahluphananga lo muntu, wayengathethisanga nalo muntu. Into yakhe wayefuna ukuthi abantu beZimbabwe bebe le freedom of expression.
Isigodlo someli weMelika eZimbabwe namuhla sisole kakhulu ukubulawa kwelunga leCCC uMnumzana Thapumane Masaya. Yena otholakale egongotiwe izolo ngemva kokuthunjwa ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabacuphi bakahulumende kanye lamalunga ezanu-PF. Elemelika leleBhilithane asethule ezinye izijeziso zenotho eziqondiswe kwabeqembu leHamas elePalestine elilwisana lele-Israel emizameni yokwenqabela amanye amazwe ukuncedisa iHamas kulimpi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Lanxa isinqumo esethulwe ngumthethwandaba we-High Court namuhla sisithi amalunga edalele parlamente awebandla eliphikisayo ele-CCC akumelanga axotshwe kudalele National Assembly lele-Senate ngozithi unobhala jikelele waleli bandla uMnumzana Sengezo Chabangu. Sokumlamanye njalo amalunga aleli bandla afika phose amachumi amabili axotshwe ngusomlomo wedale namuhla. Kubika uTaboka Ncube.
Lanxa isinqumo esethulwa ngumthethwandaba waphezulu oye-High Court sisithi amalunga edale lephalamende awebandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change ake ame ukuxotshiswa e-National House of Assembly le-Senate ngozithi ungunobhala jikelele walelo bandla uMnumzana Sengezo Chabangu, sokulamanye amalunga asexotshisiwe njalo emadale lawa namhlanje. Edale lesanithi kuxotshiswe amalunga amahlanu awe-CCC abagoqela uMnumzana Jameson Timba, Webster Maondera, lo nkosikazi Wongai Thome. Edala le-National Assembly umlawuli waleli dale uMnumzana Jacob Mudenda uxotshe amalunga alitshumi lantathu esithi ukwenze lokhu engakaboni isinqumo somthethwandaba we-High Court, kodwa wathi angasithola lesi sinqumo bonke abaxotshiweyo bazaviselwa. Okhokhela iqula lamalunga asedalela ephalamende we-CCC uMnumzana Amos Chibaya ukhulumele Studio 7 wavuma ukuba ngempela ungomunye wabaxotshiweyo lanxa kulesinqumo se-High Court esokuthi bake bame ukuxotshwa. Abe-CCC bakhweze emthethwandaba udaba lokuthi uChabangu ozithi ungunobhala jikelela lelo bandla kayisilo lunga labo. ngakho ke akalamandla loba ilungelo lokuxotshisa edala amalunga abo akhethwa nguZulu kukhetho lukangcwabakazi. Abanye abaxotshe namhlanje edala le-National Assembly bagoqela umsekelo wesikhulumeli se-TRIPC uMnumzana Gift Ostalo Seziba, Admochi Iyevero, Stephen Chatiza, Oliver Mtasa labanye. Imizamo ye-Studio 7 yokuzwa umbono kaChabangu kumbe uMnumzana Khaliphani Phokeni ibe liphutha njengoba bebengasabela incingo zabo. Ekhuluma nge-Studio 7 ngempelasonto, uPhokeni uvumile ukuthi kwaba liphutha ukuxotshiswa kwamanye amalunga edala lephalamende kuluhlu lwakuqala, esithi basahlolisisa ukuthi bangalobela ephalamende ukuze leli phutha lilungisiswe.
Isigodlo someli weMelika eZimbabwe namuhla sisole kakhulu ukubulawa kwelunga leTRIPC uMnumzana Tapfumane Masaya, yena otholakale egongotiwe izolo ngemva kokuthunjwa ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabacuphi bakahulumende ama-CIO kanye lamalunga ezanu-PF. Kumbiko esiwethu le enkundleni zokuxhumana, isigodlo lesi sithe uhulumende kumele aphenye lolu daba ukuze kuvezwe ukuthi uMasaya wathunjwa njalo wabulawa ngobani. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ezibalisa iHuman Rights Watch, Amnesty International kanye leSouthern African Human Rights Defenders Network lazo zethule umbiko zibambene namuhla zisola kakhulu ukubulawa kukaMasaya, yena othunjwe ngomgqibelo ngesikhathi ekhankasela ibandla lakhe phambilini kokhetho lwama-by-elections olokudinga umeli wemavuku edale lephalamende ngenyanga ezayo kulandela ukuxotshiswa komeli walesi sigaba ephalamende ngozithi ungunobhala jikelele we-TRIPC uMnumzana Sengezo-Chabangu. Umndeni kaMasaya kanye labe-TRIPC bathi ukhanya wabulawa ngokuganyulwa ngamabhemba. Sixoxele siphathamandla saleli bandla eMelika uMnumzana Tim Moringayi.
Namhla ilanga elibuhlungu kakhulu ngoba silahlekelwe ngubaba uTapfumane Masaya. Wayengeladlakela lo muntu, wayengahluphananga lo muntu, wayengathethisanga nalo muntu. Into yakhe wayefuna ukuthi abantu beZimbabwe bebe le freedom of expression ezikampenela for his party. Engachayanga muntu, engahluphananga lo muntu. So leyi into eyenzakala eZimbabwe leyi eyokubulala abantu every time masi sehlukana ngendaba ze-politics, hayi asikuchiyeni isihlobo zami. Laba abasetshenziswayo bethunywa ukuyebulala abantu, siyakwazi ukuthi iZANU-PF yiyo e-behind konke lokhu. Mabe sithi bona babambe zonke indawo ze-CIO, zamapolisa, zamasocha, ze-military intelligence, kanti pho kuhamba njani ukuthi abantu lokhe bebulawa by the unknown. Sibona kuhamba njalo futhi ngendaba zama-minerals ethu, gold mafia, ukuthi i-gold yayichaya la i-double up abantu bengakwazi ukuthi kuya ngapha. So yikho esikutshoyo khonoko ukuthi iZimbabwe kathesi kumele kube labantu abafuna ukukhokhelayo, abalothando lwabantu, abalothando le future yeZimbabwe. Ngoba siyabona ukuthi lokhu ungalokhe kuhamba phambili, hayi asikwazi ukuthi kuzozala nkomoni. Ngoba abantu beZimbabwe, they have been patient. Abanye, they have not recovered from since 1965 kuchaywa impi liberation till now. So sithi hayi asihlaleni phansi maZimbabweni, sibone indaba yokuthi sikhiphe iZANU le lo mnangagwa wabo, ngoba sebehlulekile ukubusa iZimbabwe in a free and peaceful manner. Thina asilabantu abalodlakela, thina sifuna umsindo, sifuna i-peace in Zimbabwe. So lokho kubuhlungu.
udlakela lolu alusoze lwethuse amalunga enu ecine engasayivota yini kuma by-elections.
Ukuthi ama by-elections baza siyethusa or kwesasaba angikuboni mina. I-vote yafelwa ngabantu during the liberation struggle. So lokho kokuchaya abantu besethusela abantu since 1980 akusasebenzi. Ngoba it's a constitutional and fundamental right. It's like your right to breathe, ekuseni. Ukuthi la uphefumula umoya. So your vote is your right. Ngisho njalo kwabantu abakhulumayo ukuthi izanu izachaya abantu during the by-elections and everything. Hayi, konke lokho siyakwazi. But imvumo yakho yokuthi uvote is yours, born with it, and it's constitutionally mandated.
Umnumzana Tim Moringai isiphathamandla sebandla le-TRC khona pha eMelika. Isikhulumeli sebandla leZANU-PF umnumzana Farai Marapira yena uthi ibandla lakhe alilani lokwenza lokuthunjwa kumbe ukubulawa kwabasekeli be-TRC.
The Voice of America.
Ele Melika lele Bilitane asethule ezinye izijeziso zenotho eziqondiswe kwabeqembu lakwele Palestine ele Hamas lona elilwisana lelizwe lakwele Israel. Injongo yezijeziso lezi ngeyokwenqabela ele Iran labangane balo ekungeneleni encedisa iHamas kulimpi esingene kunyanga yesibili. Umpati Ntambo obona ngezemali kuhulumende weMelika, unkosikazi Janet Yellen wethule umbiko namuhla esithi ilizwe lakhe leBilitane ngokuthatha lelinyathelo bazama ukuvimba iHamas ukuthi ingafinyeleli uncedo lwemali yokuqinisa impi yalo. Lokhu kugcizelelwe ngumphathi ntambo wezobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba umnumzana Anthony Blinken yena othi lezi zijeziso zizanceda kakhulu ukuthi iHamas ingatholi uncedo lokuthenga izikhali. Ele Israel lithi abeHamas babulale abakulelo lizwe abaphezu kwenkulungwane 1200. Ngenyanga edluleyo babuya bathumba abaphezu kwamakhulu amabili i-240 abane babo asebakhululwayo. Abe Israel baphindisele ngokubulala abesiPalestina abazinkulungwane elithumi lanye 11,000 abagoqela abesifazana labantwana abangahlomanga. Iqembu leHamas likuluhlu lwamazwe agoqela ele abalwa nje ngamaqembu abahlamuki ama-terrorists ehlelwa ngamazwe afana leMelika, Israel lomanyano we-European Union. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi yecubungula ezomnotho umnumzana Masimba Kuchera yena othi usekela labo abakhuthaza ukumiswa kwalimpi phakathi kwe-Israel leHamas.
Kathesi ngibona njengani umungameli ubaba uBiden wase-America lezinye inkokheli zase-Europe yiwo abangalalelwa ngubaba uNetanyahu nxa kuyikuthi sifuna ukuthi impile ime. Ngelinye icele langikhona ngibona njengani inkokheli zase-Iran kumbe inkokheli zase-Saudi Arabia ebengakhuluma leHamas uze layo imise impile.
Kubona ngani eZimbabwe lingaba ngelinye lamazwe angathinteka aphazamiseke kwezomnotho ngalimpi yele Israel kanye leqembu leli eHamas lakwele Palestine.
Kathesi umnotho waseZimbabwe awukahlaselwa impile. Impile isasekatshana kakhulu lo mnotho waseZimbabwe. Kodwa kuye ukuthi impile izaqhubeka njalo ezinye kumbe amanye amazwe azangenela uzananzela ukuthi layo iZimbabwe umnotho wangkhona uzaba affected kakhulu ngoba e-Middle East yikho okuvela khona amafutha awe petrol le diesel esiwasebenzisa lapha eZimbabwe. So ukuqonga kwempile kungenza ukuthi layo intengo ye petrol le diesel ikhwele bese wenza ukuthi umnotho waseZimbabwe uguqe ngamadolo ngoba siyakwazi ukuthi amagetsi ayahlupha lapha njalo into eziningi sisebenzisa ipetrol le diesel ukuthi zihambe from point A to point B.
Umnumzana Masimba Kutshera yingcwethi ecubungula ezenotho. Izakhamizi zeGulati esiqintini seMatobo zikhala ngokusilela kwenhlelo zentuthuko kulindawo. Zithi imigwaqo efileyo yenza ukuthi kungabi lamabhasi lezimota ezithwala uzulu njalo. Zithi ukuze zikhulumisane lezihlobo labangane ngabomakhalekhukhwini kumele zigade izintaba kumbe uxolo sihlobo zami, kumbe zigade izintaba ziye lapho okuphakame khona zisiyadinga amagagasi. Kubika uEzra Chisa Sibanda.
Abahlali balindawo bathi intuthuko bayizwa ngelikabathi ikhulunywa kwezinye indawo. Isekamizi umnumzana Jay Mkandla uthi eGulati akulalutho.
Akudevelophi so ngoba asithi kalesi imigwaqo ifile iyafuna ukuthi ilungiswe. So ngezandla siyakuzama kodwa kuyasikhulela ngoba ngeke kufune ukudivele kulezikhali okumele zivele zilungise imigwaqo kodwa wonke ukuthi akasidibani lakho. So ngokunye ukubisela intuthu yethu emuva imigwaqo i-DTS yathi iza kuyilungisa akula khathesi uwalungiswa lapha akade belungisa lapha ngamafoti bethu abamadiasporas.
Izulu lesiqhotho lisanda kubhidliza isikolo seTokwe Primary le mizi embalwa. Esinye njalo sakamizi umnumzana Jonathan Ndlovu ukhala ngokuthi imifula engenamabholoko yenza ukuthi izakamizi zehluleke ukuchapha nxa igcwele.
Kungachapheki kunje kubaba sasiphiwe into samenza ukuthi sifakela phela ukuthi silungise ibridge leso. Ipredo kwa mavikwe. Tiswa akutapezi la. La loka kungaadze kwa zonto. Kwa kufana na lakunoko. Stelu ngeto. Tisku ngeti sabagiti. Aba taba ni mbakara nge booster. Sika sezi ntave ni baba. Sia fuu sia tingi booster ntave ni sezi network. Sila lutola. Akula phone. Yopa sikurela usi ntani. Sikumeri shile ntave ni usu. Patu kwa usu. Muta wansa mtata. Asi nyogeza mamba zota baba. Ama pimpa mbali.
Olunye uthubo oluhlupha kakhulu kulesi sigaba ukuthi amagagasi abomakhalekhukhwini awabambi kuhle. Okwenza ukuthi izakamizi zehluleke ukuxhumana lezihlobo labangani abakwezinye indawo ngitho lasenkundleni ezisetshenziswa ngabaningi ezifana le-WhatsApp. Izakamizi zithi ukuze zisebenzise omakhalekhukhwini kwesinye isikhathi kumele ziqanse intaba zidinga amagagasi khona ezithi kuzifaka engozini yokulunywa zinyoka. Nanga ngumnumzana Elvis Moyo.
Nanga sobekude imonakalo eyabe isikhona esigabeni sehluleke ukuthi sithintane. Just because ngoba sila network ukuze ube ne-network sokumele ukhwele intaba ukuze uyethola i-network then eminye into ezinye eminye information siyithole sivela outside the country ngoba nabanaba abanye babe sesitshela ukuthi kathi sesifuzwa ngapho sokuthiwa sokuthe kodwa thina sebe singakwazi just because ngoba asila network.
Esinye njalo sekamizi umnumzana Jerry Skosana uthi sebakhalaza bakhalaza kumakampani yabo makhalekhukhwini kodwa lanamhlanje akulalutho oseluguqukile.
Ngenxa silandelela basitshela bona ukuthi ama-subscribers malutshwane ngoba thina sifaka ama-address ethawa asifakawa la. So bese bebona ngani babe bedlalisa imali yabo uzofaka i-booster kit. Lapho-ke siyacela kulandelelwe sibili ngoba yikho kusuphayo singaze sishiye kunjalo nxa wazange kubatshela ukuthi hayi thina sibaneke sesizamile ukuthi i-information le physical sibe layo sizama ukudinga ama-subscribers siwa over 9,000 akwento abalapho abasebenzisa amafoni.
Ephendula imibuzo ye-Studio 7 phezu kwesimo semgwaqo umgcihlalo wekhansili ematopo njalo engukhansila kawa-22 umnumzana Tobias Vanda uthe umasipala wenza konke kusemandleni akhe ngaso sonke isikhathi.
Umgwaqo wethu phose yonke ifile imigwaqo yonke siyazama njengekhansili ukuthi imigwaqo silungise njengoba niyakwazi eminye imigwaqo ye-ministry eminye nge-roads eminye ngeyani kodwa phose le yethu e-council siyazama
iStudio 7 iqhumana njalo lomanjinela omkhulu wenkampani yomakhalekhukhwini ye-Net1 umnumzana Christopher Mutshetshemera yena othembise ukuthi bazazama ngazo zonke indlela ukuthi amagagasi atholakale egulathi ukuze abantu benelise ukuxhumana lesi hlobo nabangani kalula futhi benelise ukulandela izindaba ezenzakalayo elizweni laphandle ebulenjini be-intanethi
ngizaba lequla lami likhangele indawo ngibone kule mizamo bani eyenziwayo indawo ngoba sisebenze endaweni eziningi zemaphandleni ngizacela iqula lami eliyabe lisemathebeleland lihlolise elingafaka khona i-base station yokuthola amagagasi kamakhalekhukhwini njalo bazayo kuyafika kule ndawo
abe i-connect labo bathembisa okufanayo nangumanjinela wali khampani umnumzana Thawona Jakajira
mana ngilungisisa udaba lolu ngiza kulungisisa ngiza kukhuluma labahlolisisa indawo le i-network itholakale
izakhamizi zithi imatobho ngesinye seziqinti esabelweni semandebeleni ezisalele emuva kakhulu kunhlelo zentuthuko ngiyimali yeStudio 7 ngisegulathi amatopo mathobeleni South Province ikamramu ngezethisa sibanda
ingcweti kwezempilakahle zithi abesilisa abanengi okugoqela abasakhulayo labadala babulawa yimikhuhlane elapheka lula ngoba balesidensi sokuya ezibhedlela ukuyadinga ukwelatshwa nxa bengezwa kuhle kubika uTobias Mudzingwa
njengabo bonke abesilisa emhlabeni jikelele abesilisa bezimbabwe babikwa bengasukumeli phezulu njengabesifazana ukuze beyekwelatshwa ezibhedlela nxa bengezwa kuhle inhlanganiso ye-World Health Organization layo iyakufakaza ukuthi abesilisa abaningi emazweni awezwekazi le-Afrika bayadonda ukuya ezibhedlela ngenxa yezizathu ezitshiyeneyo kodwa isihamba phambili kuyikuthi bayabe bengafuni ukubonakala njengamadoda angaqinanga alaliswa phansi yimikhuhlane umqondisi weklinika enceda abesilisa ngezempilakahle e-Men's Health Clinic Zimbabwe umnumzana Ben Ncube uthi abazali balomthwalo omkhulu wokufundisa abantwababo abangabafana ngokuqakatheka kokulondoloza impilakahle yabo
siyakhuthaza abazali ukuthi khona nabo bekwanise ukunceda abantwababo nge-support njalo ke lama-finances lokubhadala ukuthi bekwanise ukubuya esibhedlela thina nathi siyazama ukuthi khona nama-prizes ethu ebelawo ayenza ukuthi even abasakhulayo bekwanise ukubuya bezothola usizo
udokotela wempilo kobulawayo umnumzana Solwayo Ngwenya uthi ngokungayi esibhedlela masinyane abantu bafaka impilo zabo engozini enkulu
kubi kakhulu ukuthi umuntu nxa egula engahambi kuyabonwa ngodokotela kumbe ngomongikazi ngoba umkhuhlane uyabe ukhula usiya phambili ethi nxa ethi uyafika esibhedlela kuthola ukuthi hayi isikhathi sesihambile soku too late ukuthi bamncede umuntu aphangise ukutshona yikho siyaxwayisa kakhulu ebantwaneni abangani ababafane nangani bancane laba kuthiwa ngama-youths ukuthi bangaze bazenza ukuthi baqinile kakhulu imizimba yonke iyafanana nxa umkhuhlane sukhona bagijime baye esibhedlela
osakhulayo umnumzana kubuya majahana uthi abanye abesilisa besaba ukuyahlolwa ngodokotela ezibhedlela lasemakiliniki ngezizathu eziningi
okunye mfowethu mboni ngazani wesaba ukuthi umuntu esehambile bamtshele ukuthi hayi usubanjwe lo mkhuhlane kumbe sokuyafuneka lokhu lalokhu so umuntu usuka zitshe ukuthi hayi ngcono ngihlaleni sebunyameni bese ngihamba kudokotela ma sezishubile ungasela plani ukuthi ngingathini
omunye osakhulayo uThabani Mlilo umlobi wengwalo njalo ofundisa intsha ngezamabhizimusi uthi amasiko lawo angesinye sezizathu eziyenza abesilisa bengathandi ukuya ezibhedlela
amasiko ethu lendlela esiphila ngazo kuba lokubangela ukuba abantu bangahambi kuma-health facilities ngoba kuyabe kule inye umbono yabo ukhona ukuthi okudinga usizo ngokwabafazi kumbe amankazana na njengamadoda khonokhwana nje ukuba le belifo ukuthi kuthiwa njengedoda ufuze uqinisele umzimba wendoda uyazilapha
umbono kamlilo ugcizelelwe ngosakhulayo wegwanda unkosikazi Sibongumusa Ncube yena othi iningi labesilisa alifuni ukubonakala ngani ngamadoda angaqinanga
indlela esikhulisa ngayo abafana ikho kwenza ukuthi bekhule bebe ngamadoda abayesaba ukuya esibhedlela ngoba besijela ukuthi indoda kumele iqine, indoda akumelanga idedese lokuthi ngembezi zendoda ziwela esifubeni. Yikho bekhetha ukuthi ngangcono bewele phansi, begulele ezindlini, befihle.
Ocubungula indaba zabatsha njalo engumbalisi ekolitshini leLupane State University, umnumzana Mbulisi Ndlovu, yena ukhonone ngesiphatho esibi sabasebenza emtholampilo esithi lokhu kungaba ngokunye okwenza abesilisa bengafuni ukuya kwelatshwa.
Abongikazi nalabo abemtholampilo lamadokotela kawafundiswanga, singathi ngesilungu kasensitizwanga kundingeko zama-adolescent. So nxa befika laphana mebhindlela abawaphatha ngayo, uyathola ukuthi yenza ukubana abatsha laba bagcine besesaba kusasa nxa bengagula ukuthi babuyele emtholampilo wona lowo ukubana bayethola impilakahle leyo. Then okokugcina, isizathu sokugcina yikudula, hhayi imtholampilo sudula.
Ezinye ingcwethi ezisebenza labasakhulayo zithi uhulumende kumele amanyane lenhlanganiso ezizimeleyo baphume lemikhankaso yokukhuthaza ontanga banamuhla ukuthi badinge usizo lokwelatsha umkhuhlane usalapheka. Ngimele iStudio 7 iseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Umqeqeshi weqembu labesilisa eZimbabwe emdlalweni wenguqu uBaltema Brito useveze ithemba lokuthi ama-Warriors azaqhuba kuhle emdlalweni wawo lele Rwanda kusasa. Kubika uJoseph Njanji.
Ekhuluma phezu komdlalo wesibaya sikaGroup C ozaqhutshelwa enkundleni yeHuye khonale kule Rwanda kusasa emini, uBrito uthe sebehlome baphelela njalo amalungiselelo abo ahamba kuhle.
Siyakwazi ukuba iqembu leRwanda lidlala njani ngemva kokubukela imifanekiso yalo lidlala. Njalo silengcwethi ecubungula umdlalo wenguqu esiphiwe ikomiti eqondisa umdlalo wenguqu kweleZimbabwe. Sokungenzeka kodwa ukuba bantshintshe ukuthile, yikho lathi kumele sibe nawethu amaqhinga aza kwenza labo badideke ukuba kuqhubekane ngathi.
UBrito uqhubekele phambili wathi abadlali yibo kumele badlale ngokuzimisela okukhulu ngoba isikhathi sokulungiselela imidlalo yeqembu lesizwe sisifitshane.
Siyakholwa kukho konke ebesikwenza silungiselela lo mdlalo, njalo sisebenze kuhle labadlali. Kodwa bona yibo kuzamele badlale ngenhliziyo yonke ngoba isikhathi sokulungiselela umdlalo sisincane. Sikubonile ukuba baze lapha ngoba beziqhenya ngelizwe labo, njalo bazimisele ukulilwela.
Umdlali odlala eseNgilandi uMavelas Nakamba laye ugcizelele ukuba bona njengabadlali kuzamele bebophe ziqine ukuze baphumelele.
Sesilinde ukuqala kwawo umkhankaso, njalo siqala ngawo umdlalo wethu leRwanda. Sizathatha umdlalo ngamunye ngamunye, njalo siyazi imidlalo yeqembu lesizwe yehlukile kule midlalo yamaqembu. Yikho lathi njengabadlali siyakhuthazana ngesikhathi sizilolonga ukuthi senze kuhle, siphakamise ilizwe lethu.
Ilizwe leZimbabwe likusibaya sikaGroup C kumkhankaso wokudinga amaqembu wezwekazi laseAfrika aza kuyaphatheka komncintiswano wezwe zomhlaba ndawonye leBenin, Lesotho, Nigeria kanye leSouth Africa. IZimbabwe izadlala leNigeria emdlalweni wayo wesibili ngensonto ezayo, njalo lo mdlalo lawo ozaqhutshelwa khona leRwanda njengoba ilizwe leZimbabwe lingela nkundla elungele ukuba lingadlalelwa imidlalo yezinga laphezulu. Melesiwe 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Njanji ku live talk namhlanje kuhlelo The Connection. Sixoxa labasakhulayo ngokuthunjwa lokubulawa kwelunga le Triple C umnumzana Tafumane Masaya. Siziphethe ngebezihamba phambili. Sokulamanye njalo amalunga edalele parliamente awe Triple C asixotshiswe ku National Assembly la ku Senate namuhla. Lanqanje inkantolo ye High Court inqume ukuthi lokho kumele kumiswe. Kwanele Mthwaka zomuhle likhumbuleke luyalandela uhlelo lwe Live Talk olivalelisayo ngontungameli Nkomo lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.